Siyabonga sithandekile lo Chris le ngaba lichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 ngompandula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kungabe abafana kube amankazana bonke bayakuthakazelela and bayabuya abantwana. Abanye bayathi siyayizwa 116 besingakwazi ukuthi akwanisa ukufona ulapho yabukhona kodwa sithi 116 lapho yabukhona all over Zimbabwe you can call 7116.
Umbukiso omkhulu wezokukhulumisana ngemitshina yakulezi insuku eyamakhompyutha uphele lamhla eHarare kodwa libikwa lehlile inani lababukisi lonyaka.
Kodwa sithe sakuchazulula sakubona ukuthi sithe sakukhangelisisa sakuhlelela phansi njengabantu zathi hayi singanika umuntu oyedwa amandla okuthi ekhethe abantu sesivumelene ukuthi hayi abantu bazakhethwa bevela kumaprovinsi zabo amaprovinsi azanominata aza kutsho ukuthi sifuna uzibanengile kwisikhundla esinye.
Ibandla le-MDCT lithi iziphathamandla zalo zizavotelwa ngamalunga emhlanganweni walo we-Congress osekupheleni kwenyanga ezayo kulokuthi zikhethwe mahlayana ngumkhokheli waleli bandla. Kuwoza Friday kuleviki abaculi bengoma zeZimbabwe Dancehall edolobheni lakoBulawayo bathi lumculo uya ulokhu umemetheka kuleli dolobho lobanje amathuba okuba betshaywe emsakazweni emalutshwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso omkhulu wezokukhulumisana ngemitshina yakulezi insuku eyamakhompyutha owe-ICT Africa 2014 uphele lamhlanje eHarare. Libikwa lehlile inani lababukisi lonyaka kulelanyaka enye. Kodwa inhlanganiso elwisana lokuhlukuluzwa kwabantwana e-Childline Zimbabwe ithethe lelo thuba lokuqinisa ukusebenzisa indlela ze-ICT ukuphathisa abantwana abasenkingeni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumbukiso osungulwe ngolwesithathu uphele namhlanje. Ulababukisi abedlula kancane amathumi amabili okulinani elehle ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini 10%. Omunye wabaqondisa lolu hlelo ongafunanga ukuziveza ibizo lakhe uthe noma kule kuhla okunje kulinganiswa lanyakenye umumo wamastende alonyaka ubungcono kakhulu. Ethi futhi noma ababamabhizimusi akwelezansi ye-Afrika bengenelisanga ukubuya, amabhizimusi amaningi akuleli atshengisa imitshina lezinto ezivela khona eZansi Afrika kunye nase-Emirates. Inhlanganiso elusana lokuhlukuluzwa kwabantwana e-Childline Zimbabwe ngenye yenhlanganiso enelise ukubikisa njalo ithi isiphakathi kokuqinisa ke lokuqhelisa umsebenzi wokusebenzisa indlela ze-ICT ukuze abantwana benelise ukuthola uncedo kungelambatalo ngokutsho kukankosazana Caroline Foyer walinhlanganiso.
Sirana e-call center lapha abantwana bafona khona beating nge-net one line, body line, telecell line befona ku 116. So e-call center yethu kuyabe kulama counselors 24/7. Abanye emini, abanye bangena emini, abanye bangena ekuseni, abanye bangena ntambama. Call center leyi siya upgrade with time services senza esithi online counseling njalo sile WhatsApp number yethu. Abantwana bethu bakwanisa ukufona, umntwana ufuna ukukhuluma lekhansela akwanisa ukusebenzisa iWhatsApp. So i-call center le services funda abantwana bakwanisa ukwenza even ama-emails, online counseling.
Uthi abantwana balakho ukusebenzisa wonke ama-network akuleli agoqela i-telecell, e-connect wireless le-net one ukuthola uncedo bengabhadaliswa ukutshaya incingo zabo. Ethi baphathisa abantwana ngendlela ezijeneyo hathi ababe sebehlukuluziwe kuphela.
Asithatha abantwana abahlukuluzwayo kuphela, kulabanye ababe funa ukukhuluma nje ngokukhula kwabo ngezempilo, abafuna ulwazi, abanye abafuna ukuba wazi ngoku exam stress. Amakhansela zethu bayakwanisa ukube bekhuluma abantwana laba.
phakathi kwamalanga amathathu. Ufoya uthi benelise ukuchazisela abantu abaningi ogoqela labantwana bezikolo ngendlela entsha le abayithuthukisayo, ethi kukhanya isamukelwa njalo ithakazelelwa ngabantu abaningi okwamagama.
Kungabe abafana kube amankazana bonke bayakuthakazelela and bayabuya abantwana. Abanye bayathi siyayizwa 116 besingakwazi ukuthi kwanse kufona ulapho yabukhona, kodwa sithi 116 lapho yabukhona all over Zimbabwe you can call 7116.
Lindlela iza kwenza ukuba abantwana benelise ukuphathiswa lasebulenjini ngendlela esebenza sikhathi sonke ebusuku lasemini kungelambhadalo okuthiwa yi 24-hour counseling, njalo kuvunyezwa labantwana abayabe befuna ukuthola umuntu abangakhuluma laye noma bengakabi lodubo lokuhlukuluzwa. Umbukiso walonyaka ungenwe ngabamabhizimusi ababonake ngezencingo omakhalekhukhwini lamakhompyutha okugoqela i-Econet Wireless, Telecel Zimbabwe, Inashua le-Computer Society of Zimbabwe phakathi kwamanengi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ibandla le-MDCT lithi iziphathamandla zalo zizavotelwa ngamalunga alo emhlanganweni we-Congress osekupheleni kwenyanga ezayo kulokuthi zikhethwe mahlayana ngumkhokeli waleli bandla, uMnumzana Morgan Tsvangirai njengalokhu obekufunwa ngabanye. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Douglas Monzora emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva komhlangano wogatsha lwe-National Council yaleli bandla eHarare namuhla. UMonzora wengezelele wathi amandla kanobhala jikelele waleli bandla azancitshiswa, njalo akusoze kube labasekeli bakamongameli ababili ngoba kungancedi ngalutho ebandleni. Lokhu kwenzakala iMDCT ilokhu isaqhubeka ngokukhetha abazancintisa ezikhundleni ezijiyeneyo kumhlangano weCongress, njalo kulimpela viki uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa esigabeni esigoqela iHarare, iChitungwiza lakoBulawayo. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Joel Gabuza uthi abanye bebefuna ukuba iStanding Committee layo yesulwe ngoba ingadingeki, kodwa uthi akusaphumelelanga lokhu.
So kwasekusiba labanye kade belomubono ukuthi ngabe siyanika umongameli amandla okuthi ekhethe phakathi kwabantu esiyabe simnikile, kodwa sithe sakuchazulula sakubona ukuthi sithe sakukhangelisisa sakuhlelela phansi njengabantu zathi hhayi singanika umuntu oyedwa amandla okuthi ekhethe abantu. Sesivumelene ukuthi hhayi abantu bazakhethwa bevela kumaprovinsi abo, amaprovinsi azanomnida azakutsho ukuthi sifuna uziba nengeni kwisikhundla esinye. Kulabo ababezifakwe baba baningi kwisikhundla esisodwa sekuyangena uCongress ezivota njengehlala yenza.
Udaba lukanobhala jikelele-ke kungabe kulokwenza lokuthi onobhala jikelele abedlulileyo uMnumzana Bithi loMnumzana Welchman Ncube basuka kuleli bandla?
Hhayi, asingike sathi ukuthi ngoba uyabona ukuthi into ehluphayo kwezokuba ngazo, asingike sathi ukuthi basukelani ngoba yebona yiba bakwaziyo abantu baphonga ukucabangela ukuthi maybe bathengwa, abanye bethi hhayi kwakungabi lokuzwanana. Kodwa sithe sikukhangelesi sesisekeleni sombuso sabona ukuthi hhayi kule ndawo lapho ebekungachachanga kuhle ukuthi amandla ka-Secretary General uNobhala webandla aphelela ngaphi, aka-President aqalisela ngaphi. So sithe sihlangana sakuchazulula nje konke loko kwenzela ukuthi kwela kusasa abantu bengadonzelani amandla ngoba kungabhalwanga kwacaca esisekelweni sombuso webandla la kukapresident sakufaka kuhle kuhle ngathi nje bonke nje basezikhundleni ezivotelayo leyo. Asiyingizelelanga kakhulu, asikhiphanga kakhulu.
Likuvumelane njani lokho? Wonke umuntu uvumele phezulu yini?
Hhayi, emsebenzini yeziphathamandla akuzanga kube lo dubo nje sihle sakufaka sobala wonke umuntu evumela phezulu ukuthi hhayi lapha for sure bekungathi akucace kuhle. Asitheli njengento yezimali ukuthi u-Treasurer General kufanele enike i-report yokuthi imali zisebenze njani ku-National Executive, not kunike u-Standing Committee. Sakhangela futhi ezinye izigaba zebandla la ku-Standing Committee ukuthi akufanelanga amandla elingane, kube sokubala ukuthi hayi i-Standing Committee yi-committee eyabisebenza phansi kwe-National Executive, lokhu sakufaka sobala. Into ebengathi bisehlupha ukuthi abanye bebesithi i-Standing Committee yona leye labantu abalutshwana abayi-12 or 13 iloncedo bani? Sebekhangela lokhu sekuyenzakala umsindo wabo Bidi lomangoma ubekela abanye sibeyade bebe lokuzwa lemizwe ukuthi hayi ngabe siyakhipha standing committee ngasabi khona but stesi ukukhangela zabona ukuthi hayi i-structure ayisiyo ebe yi-problem kodwa ukuthi nje i-constitution bekungacaci ukuthi ufanele sebenzeni.
Umnumzana Joel Gabuza ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ibandla le-MDC Renewal namhla lamukele amalunga amatsha koBulawayo agoqela umeli weMakhokhoba edalela ePhalamende umnumzana Gordon Moyo, owake waba ngumeya wakoBulawayo umnumzana Patrick Thaba Moyo, umnumzana George Mkhwanazi lomnumzana Cornelius Mbayiwa. Abanelaba labanye bethulelwe umphakathi iziphathamandla zebandla eLarge City Hall koBulawayo. Umnumzana Gordon Moyo uthiye isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo we-MDCT koBulawayo kunyanga ezedluleyo esola ubukhokheli bukamnumzana Morgan Tswangirai njalo esithi leli bandla lisebenzisa udlakela. Siqhume umgcinisihlalo we-MDC Renewal umnumzana Semsipepa Nkomo wachasisa okunengi.
Angiboni ukuthi Tswangirai lezala uphepho or any other ingawina isithi koBulawayo. Bawina because sasikhona but kathesi abasoze bawine. Most of into abayeziyelwa aku-impose ama-candidates babesidelela besenza intando yabo ukuthi bengakhuluma kufanele kubona sivale umlomo benzo abakuthandayo. Hhayi babona iBulawayo literally not the sound city no. Asoze badobhele uto lapo.
Kwezinye indawo zelizwe lingathi lakho seligxile impande yini?
Mina ngikubona kwami Nkomo singaya eMasvingo. EMasvingo ke ama-structures wonke ayevele silawo ngesikhathi sizelo Tswangirai wonke abuya e-renewal province women youth bonke singaya eManikaland 90% of ama-structures abuya ku-renewal. Midlands South ngingathi mina over 65% of ama-structures ngalo emasonane west angikhulumi kathesi sisanda ukuvela kuye kwenza i-provincial council eGwanda itwas good ematoileland nabe ngizalwa khona mina hayi vela ngeke badopa lutho.
Umnumzana Semsipepa Nkomo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC Renewal.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isiphathamandla sebandla le-MDC likhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Fletcher Dulini Ncube obhubhe ngeviki ephelileyo uzangcwatshwa kusasa koBulawayo e-Athlone Cemetery. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Nhlanhla Dube uthi abantu abaningi bazamphelekezela uDulini Ncube emthandazweni ozakwenzelwa e-Brethren in Christ Church engakabekwa. UDube uthi ibandla lakhe lithethe isinqumo sokuthi akumelanga bacele kubandla leZANU-PF ukuthi uDulini angcwatshwe eNational Heroes Acre lapho okubekwa khona amaqhawe elizwe. Umuyi wake wabotshwa ngomnyaka ka-2002 ecatshangelwa ukuthi wabulala owalwela impi yenkululeko umnumzana Cain Mathema. UDulini Ncube labanye abasolwa batholakala bengelacala ngomthethwandaba. Kodwa ilihlo likaDulini lafiphala ephuma esitokisini lapho athi wayencitshwa khona amaphilisi okwelapha umkhuhlane wethukela. Asizweni uDube exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Isabatha kuzaba nomthandazo wensontweni wokucina koBulawayo lapho kuhlangana khona uMasotsha Avenue lo eBejibebo khonapho koBulawayo ukuthi-ke ngo-11
Singathi ke inqaso sikhangela bekulomhlangano wenziwe i-standing committee yebandla lenu bebefuna ukuthi baphumele isinqumo sokuthi kungenziwani ukuthi ukhangele kumbe ukuthi engaba liqhawe lelizwe ligcinele likhulumani ngakhonokho
umkhokheli kubandla Gibbs ukhangele ukuthi babudulini liqhawe leZimbabwe ngesilungu ngathi i-patriot umuntu ozipheleyo ngobuntu bakhe nayikho ayikho khona konke ukumela izwekazi lakhe ungakhangela ukuthi ubambeke waphatheka ngesikhathi sempi eseselijaha ngesikhathi kubunjwa izaphu ngesikhathi amakhiwa esashisa esala ukuthi umuntu omnyama ungabusa waqala yena ukuthi abambane labanye ekuleleni inkululeko wabotshwa siyazi ukuthi wayemajela njengabo wawa labokhona ukuthinta thinta siyazi njalo ukuthi ekuqaleni kwe-NDC ubabudulini ube u-treasurer general wayengomunye walabo abasungulayo umcabango wokuthi kwenziwe ukuphikisana lele hulumende ukwenzela ukuthi kube lozibuse ogcweleyo kumbe izithi inkululeko egcweleyo ngesilungu abathi i-democracy ngalokho-ke ibandla lethu lithi ubabudulini ngezenzo zakhe konke akwenzayo esaphila kuyakhombisa ukuthi yena ubevele eliqhawe ube ngumuntu omele ukukhulisa kwelizwe lakhe ube ngumuntu oredemele ihlala kahle abantu bonke eZimbabwe kungakhethelekile ukuthi bavela ngathi kulokuhlangothi lwelizwe ngalokho-ke ibandla lethu likubone kufanele ukuthi alabo abasaphethe impambo abayibo abatshoyo ukuthi ngubani ophiwa isicoco sokuthi liqhawe ngabe kubona kungafanelanga elethu ibandla kalingeke lasuka liyoyangisa ubabudulini ngokuyaguqela izanu licela ukuthi enziwe i-national hero kumbe enziwe any other type of hero sakubona-ke ukuthi hhayi izenzo zakhe bonke akusebenzileyo yikho okumenza asithole lokho sicoco emoyeni nenhliziyweni zabantu ukuthi ube liqhawe qho akudingi ukuthi siyejongwe hawu siyoguqela labo ababona engani kumele ubuye phela ikhathi lezanu ukuthi ube hero eZimbabwe
umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Ngesikhathi sokusele insuku ezimbalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe phose ezifika inkulungwane ezingamakhulu amathathu ziphiwe ithuba lesibili lokwengezelela imvumo yokuhlala kwele-South Africa okweminyaka emithathu ugatsha lwendaba zasekhaya solukhuthaze abeZimbabwe laba ukuthi babe sebelazo zonke izinto ezifunekayo kusiyafika mhla ka-1 ngenyanga ezayo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Uhulumende okele-South Africa usekhuthaze izalwane zeZimbabwe ezathola amaphemithi phansi kwe-Dispensation of Zimbabwean Project, DZP, ukuthi mhlaka 1 October zibe sezilazo zonke incwadi ezifunekayo ekufakeni izicelo zokungezelelwa isikhathi samaphemithi la okweminyaka emithathu azabizwa ngokuthi Zimbabwean Special Dispensation Permit, ZSP. Ekupheleni kwa-2010, uhulumende okele-South Africa wethule uhlelo lwe-DZP olupe izizalwane zeZimbabwe ebezihlala elizweni ngokungekho emthethweni imvumo yokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi okweminyaka emine. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,000 ezafaka izicelo zokuthola imvumo le. Phakathi kwaleli nani abayi 245,000 yibo abaphiwa imvumo kwathi abangu 45,000 bayincitshwa. Njengoba-ke kupheleni kwalonyaka ukusebenza kwamaphemithi wonkela kuzovalwa, umsekeli kamqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya obona ukungena kwabantu elizweni umnumzana Jackie McKay ukhuthaze bonke abeZimbabwe laba abangu 295,000 ukuthi mhla ka 1 October baqale ukufaka izicelo zokuvuselela amaphemithi abo ukuze bathole eminye iminyaka emithathu.
We suggest that we start as applying as early as possible as soon as the online process comes up in October.
Umnumzana McKay usekubeke kwacaca bonke abeZimbabwe laba okuzafuze babe lakho njalo bakwenze ukuze imvumo yabo yokuhlala elizweni yengezelelwe. Okwakuqala uthi labo kuphela abayi 295,000 abazavunyelwa ukufaka izicelo kanti ke bonke kuzafuze babe lama passport lobufakazi mamapholisa obuveza ukuthi kabazange badale amacala kwele South Africa. Phezwa lokho abafuna imvume yokusebenza kuzafuze babe lencwadi eveza ukuthi bayasebenza abafuna ukufunda labo baveze ubufakazi balokho kanti lalabo abafuna ukuqhuba amabhizimusi labo kuzafuze baveze incwadi zalawo amabhizimusi. Umnumzana Ngqabuto Mabhena umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uxwayisa abeZimbabwe laba ukuthi balete ubufakazi obuqotho.
Wonke umuntu phakathi kwe 295,000 abapla ngo 2010 kabe ahambe baye apply sekuzobonakala khona ukuthi iHome Affairs Department ithini. Abantu bengahamba kuyathatha incwadi zama Nigeria nxabe apply la ama permit ngoba iHome Affairs izadingisisa emakhampani non la ukuthi abantu bayasebenza kumbe abasebenzi.
Phezukodaba lokuthola ubufakazi bamapolisa bokuthi abazange badale amacala, umnumzana McKay uthi abantu bake bame ukugijimela enkambeni zamapolisa besiyadinga lobufakazi njengoba kuza kwenziwa isimemezelo esichaza obala lapho kufanele baye khona ukuyathola lobufakazi. Umnumzana McKay usechaze njalo indlela abeZimbabwe laba abazesebenzisa ukufaka izicelo zabo okuyinto okufuze bayenze kusukela mhlaka 1 October kusiya mhlaka 31 December. Bonke abafaka izicelo kuzafuze baqale benze lokhu kuwebsite ye-VFS www.vfsglobal.com/dha/South Africa okukhangelelwe ukuthi ibe isisebenza mhlaka 1 October. Qede lapho umuntu kuzafuze afonele abemofisini e-VFS bamuphe ilanga lokuya kula maofisi le-passport yakhe kanye labo bonke ubufakazi obufunakalayo. Umuntu kuzafuze nxa esiya kula maofisi esebhatele i-R800 okuyinhlawulo yokuthola amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Velempini Ndlovu uthi imali kuzafuze uyibhatale ungakayi kula maofisi.
Imali kuthiwa kuzoba yi-R800 ukuapply i-permit. Imali yakho uyibhatala e-bank ubusuhamba le-receipt. Ema ofisini lapha abazokuthatha i-cash lapho bazofuna ukuthi uhambe le-bank card yakho lapho ema ofisini nabo uma uya khona ubhadale before ufike lapho sole-receipt.
Ngemva kokwethekelela ema ofisini e-VFS umuntu sekuzafuze alinde impendulo yesicelo sakhe ukukhangelela ukuthi ayithole kusiyafika u-April ka-2015. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Grace Puti ngomunye wabathokoze kakhulu ngendlela okuhlelwe ngayo ukufakwa kwezicelo zokuthola amaphemithi e-ZSP.
Definitely leyingcono in a way that we don't need to go stand elangeni again, we don't need to make ama-queues usuke emsebenzini, you just do it online, so it's convenient for everybody. Yes.
Kulabo ke abazathola amaphemithi la azasebenza kuze kube ngu-2017. Ugatsha lwendaba zasekhaya selukubeke kwacaca ukuthi ngemva kwa-2017 bonke abalamaphemithi la kuzafuze babophe imtshaqana yabo baphindele eZimbabwe njengoba bengasoke baphinde baphiwe njalo amanye amaphemithi ozwelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhuluma ngodaba esisanda ukulwethulelwa ngu-Benedict Nhlapho, udaba lwezizalwane zeZimbabwe ese-South Africa osekumele zidinge njalo amaphemithi okusebenza lokuhlala kulelo lizwe. Kuwaza Friday lamhlanje abaculi bengoma zeZimbabwe dancehall edolobheni lakoBulawayo bathi lumculo uya ulokhu umemetheka kuleli dolobho loba nje emalutshana amathuba okuthi ingoma zabo zitshaywe emsakazweni. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji uxoxela abaculi abacindezela ngaphansi kwenkampani yeWisdom Records ngesimo lekusasa yalomculo kwaBulawayo.
umculo weZimbabwe dancehall ngumculo oqalwe ngabasakhulayo belingisela umculo wereggae dancehall odabuka elizweni leJamaica njalo yiwo sungumculo othandwa ngabasakhulayo abanengikwele eZimbabwe. Lo mculo uqalele esigodlweni iHarare njalo abaculi abacula besesigodlweni sebedume kude lakhatshana. Lolu dumo yilo oludingwa ngabaculi bengoma zeZimbabwe dancehall abasebenza besedolobheni lakobulawayo. Bona abathi ukucindezela ingoma zohlobo lwedancehall yebo bayacindezela kodwa ukwaziwa kwemisebenzi yabo kunzima. Ngesizwe yosebenza labe Wisdom Records okuyinkampani ecindezela ingoma zedancehall kobulawayo, uKing Crude ekhuluma ngobunzima ababhekane labo njengabaculi bedancehall kobulawayo.
Yikho phela oludubo ukuthi nxa i-exposure ingekho soze sibebazi ama-artist. I-radio yikho lapho esabe sikhangele khona ukuthi abantu bengarekhoda bethatha ingoma zabo behambise eredweni zitshaywe noma umuntu osemtari kahle bekwazi ukuthi kulo center part kobulawayo, but nxa engatshaywanga kuradio vele akula muntu ozabamazi.
UKing Crude uqhubekele phambili wathi loba nje umculo weZimbabwe dancehall usaziwa njengomculo othandwa edolobheni leHarare, bakhona abaculi abaphuma kobulawayo asebetshengise ukuba lo mculo uthandwa elizweni leZimbabwe jikelele. Omunye walabo ngulanga lo ongena enkundleni ngengoma ethi Our Love yona icule endawonye lo center party. Ozibiza ngegama elithi Center Party wile minyaka edlula elithumi ecula ingoma zohlobo lweZimbabwe dancehall njalo uthi loba nje engaziwa njengabanye aqalisa kanye kanye labo abasebenza besesigodlweni yikusasa yalo mculo inhle.
Akusokuthi it's a Harare genre kuphela, no, that is wrong. Tina, we've been doing this since 2000 and before it was even popular ngale Harare. So kuyahamba, yes, everything is good.
UCenter Party yena igama lakhe lokuzalwa elithiwa nguFelix Dewe uqhubekele phambili wathi ukuphumelela kwabaculi bakobulawayo kuzenzakala kuphela nxa bengaqala ukusebenza ndawonye njengalokhu kwenziwa yilabo abasebenza besesigodlweni. Siyiqibe uhlelo lwanamhlanje ngengoma kaSenkomane ethiwa My Baby. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
This is a good run it in there. Missing pulse in my heart, baby bamba lava. I'm getting out, she has turned. I'm missing again. If a sky is gray, bitch, I'm new to blue. The only person wanna be the baby girl is you. A baby bamba lava. I'm getting out, she has turned. Run it there. If you know where you know where to my baby.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silengoma ze dancehall umdumo we reggae phela umdumo wamakhosi. singazi bakhona na abahlabela iroots. Iroots ngisho phela iconscious reggae yafana leliyana ihletshelwa ngama Jolly Brothers abo culture o Burning Spears. Ngabe khona lisibhalele sizalifaka kuhlelo kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamile inkomo lilandi.